Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ichona njani mthwazo omuhle, siyalamukela kumthasazo weStudio 7 namhlanje ngomgqibelo omhla ka 27 Mfumfu 2018. Igama lami nguKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uMnumzana Nelson Chamisa ugcotshwa ukuba ngumongameli weZimbabwe libandla lakhe.
Chamisa is duly bestowed as the President of the Republic of Zimbabwe from the voters and the people.
UNelson Chamisa sesimgcobe ukuthi abe ngumongameli welizwe leZimbabwe.
Ibandla leZANU-PF lithi lokhu yikuganga okumangalisayo.
Angazi bani ngakufaka njani ngingalahlangi umlomo njalo ngingalahlangi ukuzihlonipha kwami. Lokhu abakwenzileyo ngiswele la mazwi, kodwa ibuphukuphuku bokugcina.
Isikhuphuke okumangalisayo intengo yenhlanyelo namakhuba okulima.
Nxa kuyikuthi izinto sezikhwela ngendlela efika lapho umuntu anganasanele sikhona, siyabe singasakwazi ukuthi singaqonda ngaphi. Kakhulu lonyaka abantu bevele bengazange bathole lutho.
Kwenziwa umkhosi wokukhankasela ukunqabela umkhuhlane wemvukuzane. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Ibandla le Movement for Democratic Change elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lamhla limgcobe ukuba ngumongameli welizwe leZimbabwe. Ibandla leli lenze lokhu eGwanzura Stadium eHarare ngesikhathi lithakazelela iminyaka phose engamajumi amabili 19 years labunjwa. UChamisa ugcotshwe ngumnumzana Morgan Komichi, omunye wabasekeli bakaChamisa.
Chamisa is duly bestowed as the President of the Republic of Zimbabwe from the
UNelson Chamisa sesimgcobe ukuthi abe ngumongameli welizwe leZimbabwe. Umongameli wabantu. Ngiyabonga. Ngiyabonga. Ngiyabonga.
Ugcotshwa kukamongameli kweZimbabwe kwenziwa nguChief Justice kumbe umsekeli wakhe. Umongameli Emmerson Mnangagwa wagcotshwa ukuba ngumongameli welizwe leZimbabwe nguChief Justice Luke Malaba. Umthethondaba usanda kwethula ukuthi nguye owanqoba kukhetho ngontulikazi lonyaka. UChamisa waphanyeka udaba lolu emthethondaba esithi nguye owanqobayo, kodwa umthethondaba wathi nguMnangagwa. UNkosazana Tabitha Khumalo, umgcinisihlalo webandla leli, uthi uChamisa ugcotshwe ngabantu hathi umthethondaba.
Abantu bathe khona kokuqala bagcoba ubaba u-advocate Nelson Chamisa usenguye upresident welizwe ofuna ngabantu owavotelwa ngabantu. Njalo kufuna ubaba uChamisa wasebazisa ukuthi khona kumele sibe le-transitional authority. Lapha uMnangagwa lamasela abezanu kumele bavume ukuthi thina singebandla le-MDC uba uChamisa wanqoba. Sisukela khonapho bese sihlala phansi sikhangele ukuthi umnotho welizwe siwulungisa njani, kodwa kuyithi njengebandla le-MDC esibusayo ngaleso sikhathi.
Singathi-ke ukugcotshwa lokhu likwenze njani njengoba singabonanga kulabajaji kumbe abantu abanjalo? Kwenziwe njani?
Hayi, anti sonke thina lapha njengebandla le-MDC silandela imfuno kaZulu. Lokho kwamajaji lokho kithi kakukho, ngoba kumele agcotshwe ngabantu abamvotelayo abelokhe bekholwa ukuthi yiyo inkokheli okumele ibe yiyo ehamba phambili ukuthi silungileli lizwe.
Khonokho-ke akusoze kucaphule ibandla leZANU-PF.
Njangazi bacaphukela bangacaphuka, akulanto esiyonileyo, ngoba leyo bekuyimfuno kaZulu. Singike sanelisa ukuthi uZulu simbambe imlomo ngokuthi uZulu usekhethe ukuthi ubaba uChamisa kagcotshwe.
Ye, kodwa abantu bazathi phela kasuze ahambe e-State House, so ugcotshwe njani?
I-State House yethu njengebandla le-MDC lobaba uChamisa aso ndlule ehlala khona uMgabe lalapho sokuhlala khona uMnangagwa. I-State House esikhuluma i-State House kaZulu. UZulu ngoba ngazikhuluma nge-democracy, i-democracy nguZulu. uzule nangakhuluma ukuthi khona yikho abakufunayo i-state house yethu le.
Ye, so ke libona ngizani lizangena nini emgwaqweni litshengisela khonoko elifisa ukukwenza?
Emgwaqweni owakathesi sizangenawe iZimbabwe yonke jikelele. Sibonga uZulu njalo sisizwa uZulu ukuthi usezimisele yini ukuthi singene emgwaqweni ngoba singeke sangena nxa uZulu engasitshelanga. Kodwa namhla uZulu yena besithi kumele singene emgwaqweni namhlanje. Babuchamisa wasebazisa athi kumele sibhode iZimbabwe yonke jikelele ukuthi sizwe ukuthi intshukuntshu kaZulu yonithini.
Kodwa ke umnumzana Joseph Juma webandla lezano PF uthi yikuganga lokhu okwenziwe libandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Jamisa.
Isisekelo selizwe lethu iconstitution yethu iyakhuluma ekugqekeni njalo iyaveza sobala ubana umuntu oba ngumongameli uhamba njani kusuka ngaphi kuze ufike njani uzagcotshwe andibana abe ngumongameli njalo ugcotshwa ngubani. Iconstitution yethu ibalulekile kakhulu ubana lo ngumsebenzi owenziwa ngu-Chief Justice. Angazi ke bona kumbe bebelayo owabo u-Chief Justice na kumbe ukuthi bebedlala nje lokwana abakunamashona amahumbwe yazi udlala umaqatshelana ngabakho serious abantu laba and kuyadanisa kakhulu ukubona izikhuqamfundo ezinjana nabantu abakhangeleka bengabantu abanomqoto kwi-society besenza izinto ezilobuhlazo ezinjalo ezenzela ukungalandeli i-constitution yelizwe ezenzela ukungahloniphi isizwe seZimbabwe pho ngabantu abanjalo.
Bathi bakwenze lokhu ngoba bona bathi banqoba kukhetho. Lokho kwakhulunywa i-Constitutional Court leZimbabwe Electoral Commission bathi vele kungamanga. Ngakho ke yinkho beyenze uJamisa waba ngumongameli olezwe leZimbabwe. So ke manje lina njengabantu bezana uPF kulihlaba kangakanani khonoko?
Ngibona ngathi mungaba lo muntu nje even oyedwa wezana uPF ongaba le ndaba lento enjalo uyabe segula ingqondo sibili. Lokho asonto vele kumele size sehluleke ukuthi sidle ngakho. Sizakala siloku sidla, sigeza, silala, sivuka. Asindaba zalutho abakwenze lokhu, yazi angazi bani ngakufaka njani ngingalahlangi umlomo njalo ngingalahlangi ukuzihlonipha kwami. Lokhu abakwenzileyo ngiswele la mazwi, kodwa ibuphukuphuku bokugcina. Nakho-ke asonto engingazwisizana uP F ubuhlungu kumbe engaswelisa ubuthongo iZanu-PF kumbe engeza ukuthi iZanu-PF kumbe ithalaze ithibilike. It's a non-event.
Ilizwe leZimbabwe okwamanje libhekane lenhlupho ezijiyeneyo okugoqela ukuswelakala kwemali lempahla, ukuqonga kwentengo yempahla lokusilela kwamafutha okupheka lawezimota.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Izakhamizi zikhala ezimathonsi ngokuqonga kwentengo yenhlawunyelo lamakhuba okulima ngesikhathi kulungiselelwa ukulima kwele Zimbabwe. U-Albert Ncube usipha loludaba kuhlelo lwezemaphandleni.
Inhlanyelo lesisindo samakilogram alitshumi 10 kg isibiza amadola alikhulu letshumi $110, kuthe lesisindo samakilogram angamatshumi amabili lanhlanu 25 kg yona sibiza amadola ngamakhulu amabili lamajumi amahlanu $250 ezitolo zeGwanda. Ikhuba lokulima lona libiza amadola angamakhulu amane lamajumi amane $440. Lintengo isithiye izakhamizi zibambewa ngaphansi njalo zisevalweni lokuhlaselwa indlala ngenxa yokuthi zizehluleka ukulima lonyaka. Umnumzana Elias Lujika Dube isakhamuzi sesitshi eGaranyemba uthi ukuqonga kwentengo yenhlanyelo lokhu kuzadala ukuthi iningi labantu lingalimi lonyaka.
Nxa kuyikuthi izinto sezikhwela ngendlela efika lapho umuntu anganasaneli sikhona, siyabe singasakwazi ukuthi singaqonda ngaphi. Kakhulu lonyaka abantu bevele bengazange bathole lutho, abanye bevele besidla okokuniwa. Njengokukhwela kwezinto ikakhulu inhlanyelo kuzayenza abantu abaningi bangalimi lonyaka, ngoba lanxakade ulakho kwimadlanyana wokuthi uyethenga. Nxa inhlanyelo sikhwela ifika kuma-200 and something, vele uyabe uzayithenga ngani? labangasozuyithenga.
Umnumzana Gabriel Moyo ohlala eMawane uthi lobanje uhulumende elo hlelo lokupha izakhamizi inhlanyelo linhlanyelo ebingabiwa kahle okudala ukuthi iningi lingayizuzi.
Abanye batholile inhlanyelo, abanye abayitholanga. Abanye inhlanyelo bila babizwa abantu abafa kudala phoke nxa isigansi inhlanyelo uyafika kulesi sibange iso sona vele kakula lo muntu ozayithola. Sokuyikufa kwabantu ngoba sozibake bakwanisa ukulima. Amabele kawula vele okomnyaka lodlulileyo asilimanga, asila lutho esithembele ukuthi engxenye inhlanyelo ingaba nganeni abantu bathenge. Yona ihulumende le vele iyanakekela abantu kumbe vele layo sifuna ukuthi abantu bahle bafe. Kumbilizwe nje lalo hleli ivalwe.
Amazwi akagcizelelwe ngumnumzana Patrick Marupi owefumukwe othi iningi lezakhamizi alisoze liyenelise ukuthenga linhlanyelo, njalo kuyadingakala ukuthi uhulumende angenele kulolu daba ngokuphangisa.
Ukukhwela kwenhlanyelo lapha kuzakhamizi sokusiba nzima ukuthi izakhamizi zingalima njani, ngoba akula sakhamizi esingayithenga inhlanyelo $100. So izakhamizi sezithwele nzima, ziyakhuluma ukuthi hayi uhulumende kakaboni plan ngoba ukulima bazalima nzima.
Ngaphandle kokuqonga kwentengo yenhlanyelo, uMarubhuthi ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo sekuthi izakhamizi zibhekane lendlala esabekayo.
Intengo ekhona iyasinda izakhamizi.
Iningi lezakhamizi esabelweni sezansi emaNdebeleni kalivunanga kahle lonyaka ngenxa yokungani ngemfanelo kwezulu nyakenye. Ngimele iStudio 7 ngiseFumukwe. Albert Ncube.
Lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampawa fobe mbula,
lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampawa fobe mbula.
Amalunga ebandla leMthokazi Republic Party amane abotshwe izolo ngesikhathi abantu besethula imbono yabo kukhomishin ehlolisisa ukubulawa kwabantu kusanda kwenziwa ukhetho eHarare. Bakhululwe kwathi omunye wabo wavalelwa enkantolo. Umnumzana Marshall Sibiya, Welcome Moyo lo Venet Ncube bahlawuliswe imali yesibambiso sebail efika ikhulu lamajumi amahlanu $150 kumuntu munye ngamunye. Kodwa umantshi uRachel Mukanga uthe umnumzana Siphambaniso Mafu onikeze ubufakazi bakhe kukhomishin ekhokelwa ngumnumzana Haleme Mohlante umvalele enkantolo esithi ulakho ukuthi abanye bakhe bamvimbele ukuba abuye emthethwandaba. Umafu utshele ikhomishini le ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wabulala abazali bakhe ngesikhathi sombhuqazwe wekhukhurawundi. Wetheswe icala lokudelela umongameli welizwe. Umnumzana Naka Muganyi owe abameli Lawyers for Human Rights ubikele umthethwandaba ukuba umafu uhlukuluzwe ngamapholisa kabuhlungu ngesikhathi ebotshwa njalo bamfake isandla phambi kwekhomishini kaMohlante. Uthe umafu ugcine esiyakwelatshwa esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Inhlanganiso yeThokozani Gubhe Cancer Foundation namhla yenze umkhosi wokulimukisa uzulu ngomkhuhlane wemvukuzane yebele kobulawayo obulabanye abantu abaphepha kumkhuhlane lo. U-Anastasia Ndlovu usedulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umkhosi lo wenziwe ngesikhathi umhlaba wonke jikelele ucebisa abantu ngemvukuzane yebele kuyona le inyanga emkhankasweni obizwa ngokuthi yi-Breast Cancer Awareness Month. Unkosikazi Khuphe ongumongameli webandla le-MDCT ubambisane labantu abanengi bahamba umango oyisilinganiso samakhilomitha amane edolobheni lakobulawayo. Uthe uhulumende kumele alwisane lomkhuhlane wemvukuzane ngendlela eqondileyo.
Thina njengeThokozani Khuphe Foundation sakhankasela ukuthi kumele ukuthi kube lamaklinika emawadini wonke angu 1958 ukwenzela ukuthi abantu babe lezibhedlela eduzane labo ukwenzela ukuthi bahambe phela bayehlolwa le imvukuzane okuthiwa yikensa.
Udokotela Khuphe wasila kumkhuhlane wemvukuzane yebele uthi kuqakathekile ukuhlola lokwelatshwa lomkhuhlane kusasemasinya. Uthi kuqakathekile njalo ukuthi abantu belatshwe ezabelweni ezichiyeneyo nxa bengatholakala belomkhuhlane wemvukuzane.
Mina ngo-2011 ngiphumile egcekeni ngathi njengo-deputy prime minister sembanjwe ngemvukuzane le okuthiwa yi-cancer. Abantu bonke baqala ukuthi bekhulume ngayo. Uhulumende waqala layo ukuthi ekhulume ngayo. Uhulumende waqala ukuthi agijigijime ukuthi ayenze ukuthi kube le mithi yona le e-cancer abantu behanje behlolwe. Mina sengile iminyaka engu-7 ungabona ukukhuphuka iminyaka engu-5. Ususiya ku-6-7, hayi, uyabe usuphumile kulokhu kuthiwa yi-danger zone.
Unkosikazi Ellen Khumalo, owahlaselwa umkhuhlane wemvukuzane ngomnyaka ka-1957, uveza ukuba wasila njani.
Mina ngayo lathwa ngumuntu wayevilage pinge, wangcaka amabili, wayithiya ukuthi ngagijima ngoba into egijima lo mzimba.
Unkosikazi Lwazi Sibanda osuka eCholocho laye ongene uhambo lwalamuhla ukhuthaza omama ukuba behlolwe imizimba yabo ngamadokotela.
Abantu abakhuthale bekuba bezihlole ukuthi kambe amabele aqinanga yini alale le ayelayo le ilampu yini. Njalo mama kabakhuthale ukuyahlolwa i-cervical cancer kambe beyecheck ukuthi imlomo yabo yesibeletho ilungile yini ayelayo yini i-cancer. Ngiyabakhuthaza omama.
Ilunga ledale lephalamende unkosikazi Mildred Reason Dube uthi uyabonga uhlelo lwethokozani Khuphe Cancer Foundation lokufundisa abantu ngomkhuhlane wemvuku.
Umkhuhlane wekhensa mama usulobise izihlobo zethu kodwa ngiyajabula ngoba uDr. wethu uThokozani mama president usenze ukuthi kube le-awareness ukuthi sibekwazi ukuthi ikhensa iyabulala abantu ikhensa siqeda abantu bakithi. Ngijabule kakhulu ukubona sibhoda idolobho lakobulawayo sitshela abantu ngekhensa.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Alfred Ncube ukhuthaze abesilisa ukuba bayehlolwa imvukuzane esithi umngane wakhe uJames Mlilo wabulawa umkhuhlane wemvukuzane yebele.
Engithanda ukusho ukuthi umkhuhlane wemvukuzane yebele kasi umkhuhlane otholakala kubomama kuphela. Umngane wami lo engikhuluma ngaye wabhubha ngo-2004 ngemva kokuba banjwe ukuthi lo mkhuhlane wemvukuzane yebele. Yikuthi nje obaba sabe singakwazi kuyawuphunga ukuthiwa yimvukuzane baze bakunanzelela sokusekucineni ukuthi yimvukuzane yebele. Ngakho-ke sithi obaba labo kaba siyabakhuthaza ukuthi nxa uzikhangela ngezempilo yakho sikhangele nje konke ongaba kuyakukhathaza lo mkhuhlane wemvukuzane yebele ngeminye yemkhuhlane obaba okumele beyinanzelele ngoba iyabulala labo ba.
Inyanga kaMfumfu yahlelwa ngumhlaba wonke jikelele ukuthi iqakathekise imikhankaso yokulimukisa uZulu ngomkhuhlane wemvukuzane yebele iBreast Cancer Awareness Month. Ngaphansi komkhankaso lo abantu bakhuthazwa ukuyahlolwa kungela nhlawulo ezibhedlela zakobulawayo e-United Bulawayo Hospital leMpilo Central Hospital. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwamanje ke sokuyisikhathi sohlelo liphuma lendaba litshona lendaba esilethulelwa nguChris Kande.
Lingali tshona njani zulukandaba mthwakazi omuhle olamukela kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Kande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Greta Vodloza Sibanda, yena oyingcwethi kwezamasiko. Sixoxa laye esesilobela. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ayi lami yakwamukela babo babugande bamukela njalo futhi labalalela balalela.
Ye ungasitshela mnumzane ukuthi ezamasiko zilokhu zilandelwa yini njengoba sibona kungani amasiko ethu asehlangene lamasiko awukuza. Ungasitshela ukuthi wena ukubona njani?
Kwezamasiko baba mina ukubona kwami kathesi nxa ngikhangele amasiko kasalandelwa, kodwa ke kulento ejabulisa kakhulu nxa sikhangele abantu kathesi sebeqala ukukhuluma nendaba zamasiko, sebeqala ukuthi babuyele emuva ukuze bazazi ukuthi bangoba. Isiko ikakhulukazela kithi ngapha emhlubulweni weMandebeleni belivele selitshabalele. Yikho ubona kade sokusithi lasezimfeni kube kulokhu kugidwa, kube kulokhu kuhlatshelwa ingoma zokujabula, kube kanti-ke kithi kade vele kuhlatshelwa ingoma ezizothileyo kutshengisa ukuthi kulo sizi lapha phakathi. Kodwa kathesi manje sithi ngiyakhangela ngibona ngani abantu bakithi sebengani sebebuyela emuva, sebebuyele kuzotheni kwabo.
Kungakuyikuyini okubangela ukuthi babuyele endulo?
Nxa ngisithi ngiyabona abantu sebengani sebeqathanisa kathesi, abantu kuthe kubuya linto okuthiwa khona intuthuko. Abantu basuke bathathwa izinto lezi, bathathwa ngamasiko abanye bebona ngani into entsha njalo enhle. But kathesi sebethi baqathanisa la ngobunzima bempilo kathesi abantu sokwenza ukuthi khona abantu babuyele emuva kathi bathe kathi izolo kathi khona besiphila njani. Base bebona ukuthi khona hawu kithi kade siziphilela kuhle, abantu kade besazisana, abantu besazi ukuthi lo ngumalume, lo ngugogo, lo ngukhulu, okuyukuthi nxa lo kade engelalokhu ubencediswa. So ke abantu ngalokho sokubavusa manje inkopha, abantu sebebona ukuthi hawu bona vele sebehlamukelele izinto ezenzakala kathesi ayisayizi izinto ezazisenzakala izolo, sebebuza sebesondele ebadaleni manje kathesi.
Elakusasa limi njani kwezamasiko lapha njengoba siyabona abantu sebethabelele ngomhlaba wonke? Kuzaba kunjani kakhulu sesibona abanye sebevela kwamanye amazwe, labantwana abazalelwe kwamanye amazwe sebebuye ekhaya lapha, amasiko azabe salandelwa?
Ngibona kuzakuba lobunzima njengobana usitsho nje ukuthi kathesi njengobana sesihlala nje kuyona linto abayithi i-global ngezilungu lezo, kuza kuba lobunzima ikakhulukazi ebantwaneni bethu lezi zizukulwana zethu ezingekho lapha ekhaya ukuthi zifike zingene ekuphileni kwethu lapha. Ngibona ngani kuza kuba lobunzima sibili okuzenza ukuthi izizukulwana zethu lezi ezingabe zibuyile zizibone zisemzini kube nzima lokuthi khona zingene phakathi nakwalamasiko. Kodwa-ke nxa ngithi ngikhangele, nxa indlela le sihamba ngayo kathesi ingaba yiyona indlela abantu bezibumba ngaleyo ndlela, ngibona futhi lanabana bezayo abavela kwezinye indawo bazagcina behawukela ukuphila kwethu nxa singathi siphile njengendlela esiphila ngayo. But uhlupho olukhulu esesilalo ilolonolo lokuthi sesihlangene, kanti sesihlangene sesixubene okuyindlela ezakuba nzima sibili. Kodwa-ke ngokuhamba kwezinto kathesi manje sithi ngibona sengathi abantu baza kuthakazelela kakhulu ukuphila kwethu, ngoba sizabe sesihamba la kusibatshengise ezizweni, ngoba into ekathi ngani yasilela kithi ukuthi khona kasilazo indlela, kumbe ngithi kasilayo indlela yokuthi sihambe sitshengisa ubuntu bethu kwezinye izizwe. Lokhu kwenza ukuthi ezinye izizwe zisalele emuva ngokwazi ngathi. Kodwa nxa singaba le ndlela yokuthi siziqoqe sizitshengise ukuthi thina siphila njani, ungakhangela ngendlela le ekade ikhona kade singapho eNgilandi, ngapho vuka bulawayo. Abantu abaningi nxa singabancusa ezindaweni ezinjengazenezo babone ukuthi kade siphila njani, ubona ngani kungenza ukuthi khona abantu basikholwe, abantu njalo basijabulele.
Hayi, kuzwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Balaleli, ngithanda ukuthi ngilivalelise njalo ngibonga kakhulu kuwe Christian ukuthi unginikelele ithuba. Ngisithi njalo futhi kubantu bakithi, kasitshengiseni ezinye izizwe impilo yethu. lizabona ukuthi sizaqala ukuhlonipha kwezinye izizwe. Ngiyabonga.
Hayi, lati sibongile. Ube lobusuku obuhle.
Hayi, siyabonga kakhulu.
Lo ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda, ingcwethi kwezamasiko ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba esesilobela.
Siyabonga kakhulu Jakelidala Chris Gande, ungathinela kusasa ke mfowethu. Kwezemidlalo, iqembu leHarare City linqobe eleCapes United 2-1 kumdlalo weChibuku Cup semifinals. Kukhangelelwe ukuthi iqembu leDynamos lizanqikelelana neleTriangle kusasa kumdlalo ofanayo. Silenhlanhla ngoba silo mnumzana Muzi Hadebe, ingcwethi kwezemidlalo khona khonapha ke lamhlanje. Baba Hadebe, kunjani?
Sikhona lingali njani?
Hayi, siphile kakhulu. Akusitshela ukuthi imidlalo le ihamba njani eChibuku ba?
Ichibuku njengoba usichilo nje lamhlanje iHarare City ikwanisile ukubana inqobe iCapes United nge 2-1. Abakwanisile ukubana behlohlela iHarare City nguMoses Mutshenje lo wakwadlalela iCapes United. Kwasekusithi uWilliam Manondo wasehlohlela esibili. UWilliam Manondo yena uyenza kuhle kuChibuku Trophy ngoba useyene lise kubana lokhe yaqalisayo iphenduka iChibuku Trophy usehlohle ama goals angu 14. Kwazokuthi ke uJoel Joster Ngozolo owakwadlalela iqembu leIslanders yele FC Platinum wasehlohlela ke yona iCapes United. Kuthi ukuthi iHarare City sihambe kweyinye ifinal yeChibuku Trophy. Bakhangelele ke kubana bembone kubana bazadlala laliphi iqembu phakathi kweDynamo of the Triangle zona ezizadlala kusasa. Siyazi sonke ukubana iHarare City isila amakhaphu amabili aweChibuku Trophy, ngakho ke bakhangelele ukubana bebe bethatha esithathu.
Elakusasa ke ulibona njani ibhola?
Elakusasa lizabe linzima. IDynamo yona ibingathi ayenzi kakuhle kuligi, kodwa ibisiqalisile ukubana inqobe. Kuzaba ngumdlalo omnandi kakhulu. Badlala le triangle, yona i-triangle liyazi ukubana okwakhathesi iku-number 4 kuloko. Ngakho-ke ingaba yingozi kuDynamos iqembu le-triangle. I-triangle yonakelayo ikhotshwa ngukhotsho oyenza kakuhle uTaurai Mangwiro. Ngibona engathi kusasa yona-ke i-triangle kungenzakala ukubana imangalise iDynamos inqobe khona le eHarare eRufaro Stadium. Kodwa ngaphandle kwakhonoko map uzathanda njalo ukubana usitshela abalaleli ukubana iqembu lewange liyazi ukubana laphuma ku-PSL ngomnyaka odlulileyo, kodwa lamhlanje linqobele etholotsho khonabe emalahleni ewange, okutsho ubana ngomnyaka ozayo iwange isibuyile njalo ku-PSL. Kodwa ke umdlalo omkhulu yiyokelo weDynamos kanye le-triangle kusasa, kodwa sitshela ihlube abafana bemalahleni khona ngale iwange isithe yaphindela njalo ku-PSL.
Kodwa ubona zana yanqoba yiphi, Dynamos kumbe i-triangle? 2-1, 1-0, kuyapho manjani?
Ngibona i-triangle inqoba. Yibala abadlali abahle, abadlala kahle kakhulu ogoqelo lami nginabo. Ngibona inganqoba nje nge-1 eqandile.
Siyabonga kakhulu ke baba Muzi Hadebe, wena oyingcwethi kwezemidlalo, ungathinela kusasa ba. Lo ke nguMuzi Hadebe, ingcwethi kwezemidlalo. Ngayehlukani wathi siboneke ezinye iindaba ezikhokela lamhlanje. Umnumzana Nelson Chamisa ugcotshwa libandla lakhe ukuba umongameli welizwe leZimbabwe. Ibandla leZanu PF lithi lokhu yikuganga okumangalisayo kwenziwe nguChamisa. Siligqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwamhlanje, olivalisayo uKipstube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.